Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mpandula 2023 ngupresident Jeremiah
Lotabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje,
lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle.
Amazwi ekamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izijeso afakele eZimbabwe izijeso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganeni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lowe-COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni we-Pandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lwe-COVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempilakahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. In Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempilakahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane, kanti le mitshina yokusebenzisa layo ayikho. Umnumzana Tim Moringai ngowe-CCC eMelika.
IZimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela, when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general health care.
amazwi kaMoringa acizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso yeibheju likaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba especially poverty, ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Kuqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempila kahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha lalapha yana.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa. Lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni enkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukuba eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesule. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, umnumzana Hayk Gabo, naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee SADC bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungalu luyahlupha oluhluphayo abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja efihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC lolu oluza kwenza ukuthi kwakhona i-environment, esalingisithiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo isemimgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga, bengethuselwanga. Lokho kudlulileyo belungasilokhetho akula khetho lokuthi abantu abagwanise ukukhetha, abantu kufuze bakwanise ukukhetha ngalokho. Amazwi kaBaba Ramaphosa alahlekile.
Umnumzana Thenisani Ntungagwa, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kuningi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Ma uRamaphosa ekhuluma ngama-sanctions kutsho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans ukuyocatsha eGoli. Sidinga ongasiphilisi.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, umnumzana Richard Mahomva, uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumende ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumende wakhe ulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Sali Ngoni owenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe eZimbabwe kumele zikhitshwe, ngenxa yokuthi yithi thina izizalwa zeZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edluleyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uthi akaboni okwaphanyaniswa yi-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, IZEC, ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe-Europe eye-European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe-EU bathi bathethe lesi sinqumo ngenxa yendlela i-ZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana labakwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko, umnumzana Richard Mahomva, uthi i-ZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebe le ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo, kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi i-ZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity, and as a result of that, it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially, the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa i-ZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasila ndaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala actually ukuthi bebevele befake imali ku-ZEC, ngoba i-ZEC ayikho ready, ayila ama-institutions ukuthi imali le izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, i-ZEC ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabantu bebancedisa ngayo, ngoba imali injongo yemali bengeyokuthi izekhi incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe, kodwa hayi ke lokho akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Lelancube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe-EU ngalesi sikhathi akusoze usize eleZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo-EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo, ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga, ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo, ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU, ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe. Kodwa ke lokho kweZimbabwe kuthitha ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekile uCommissioner Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele, njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuna ngokwabo imali ngeyabo, singathini thina ngokwabo lokhu? Kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akulalutho ngisho olulodwa ezahlule ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina abambantu sonke akusiwethu sithina lokho. Uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezekhi bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi, i-Nagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugenqulwa labangane bakhe abane sebebotshiwe besethuswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka womumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edluleyo ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo, kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika, okunhlanganiso yeStraight Outta Mpophoma.
Ibizo lakhona likhuluma ngokwalo ukuthi ngelani. Ngabantu abakhulele eMpophoma sihlangane sonke sathi simuntu singenzani sinceda abantu abekhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesile minyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha nilonkazana osengumzukulu ose-New York kuthiwa nguKaren ngomamsikiwa. Ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangane babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers, but sicinisi senza sisi-expanda lapho sesibona iMpophoma inkulu sinceda ogogo sibanikani ama-hampers ukudla, ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama-handouts from people. So understand then, there's this one in Upper 7, the woman, it's like Ognanyana, sends us to Mela Acres, but in Lama Ampas Vani.
Yeah, I'm a humble Abelani.
Yabukulempuphu ichukela vele akulanto eziningi singa interest was ukuthi ukudla kwabantu abekhaya, impuphu ichukela, isinkwa lamafutha. yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesibona ukuthi no asikwanisi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of Mpophoma sahlabezela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledolo olano olokudla hlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lolu?
Lukhula kakuhle into esesenzileyo kathe sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools aseMpophoma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanika ama-sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi bayadubeka ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama-sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana futhi nasenzeni sigcine dinga ama-donations sathenga ama-sanitary pads uKaren Nyade spearheader that issue yama-sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistributa ama-sanitary pads ebantwaneni bonke so kathesi sile tournament ebuya mhla ka-9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senze kuyi-tournament sikhume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyini okwenza ukuthi likwenze khonokho?
Well, simona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi. I-crime rate sinengi, imisebenzi akula, abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole. Yikunatha lokudaka basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyati Youth Club, senza ama-different sports, i-swimming ivuliwe konke. So sesibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi izinto. Into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa. Lama-teacher nje ekhuluma sibi ukuthi abantwana asebedakwa, uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane. So thina njengabazali, sesibona ukuthi sokukithi sithini ukuthi senzeni sibona abantu abakhuleka kahle sikhume lapho so sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu so singenza ukuyi-tournament sila bantu abonke abesikole lapha sikhume labo sizabe silibe drug enforcement amapolisa ayakhuluma lapho ingxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani?
Well, sile WhatsApp group ekhona kuthiwa yi-straight out of Mpophoma, sile Facebook page zizanika ilinki yakhona and also silabantu abakhona abasekhaya silo silingwe ngomama Sunda inamba zakhe ndazo wakwanisa abamba ye u-077-281-2348 sile Highlanders warfare manager uvezi gama dlodlo uyasincedisa usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827 kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu-077-631-0615 uLindiwe Loli bafome i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibona ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama-funeral police land so sesiqale le-Burial Society as well ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakhona inlutshwana sibile ekhitshwayo but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa so iinumber zabo yizo lezo nabantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzane bakwanisa babathinte iinumber zona ezinginikezwa.
Lo-ke mnumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika. Limuze exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika.
Ngokuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla le-TCC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. I-TCC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ngena lo uze ngemva kombiko kaSodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimondolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kaSodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mavuto lutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaya amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolukhetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besikhanda ukuthi uMeya abe ngumuntu oyinzalo yalapha. Asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho. Abasoze bahlonipha abantu abethu, badla qhasha abantu. Esikuzi ife effect ukuthi engabe ngumforeign uzaxosha abantu ngoba local ezemeya eGansi. Asikufuni kokuyana.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Mufuna Meya unoziva vanhu chizwarwa chayo muno unoketwa navanhu kutoti mangwana kana tabone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga toverizo zvataka kuvigira yose.
Umgcini sihlalo wevefakora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukucine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani labo.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnumzana Ebethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yacho ukuthi kona ilizwe lakhiwa ngabaningazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabuza njani, lizala kanjani ilizwe lawo khona selisiyabuza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yeza kulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona. So labo yikho behlele bezilungiselela. So bezahlala phansi le-management, also consulting ministry of local government ukuthi sinike i-directive wokuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabisemandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni eye-normalization committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors. Kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizanika lolu daba kusasa ekuseni half past six. Silunikwa nguJoseph Njanje.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalo gqibi uhlelo lethu lanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokuselela kwemithi, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwe afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu eleHighlanders selicelwe umceqeqethi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetha iqembu lesizwe elamaWarriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedis Jeremiah,
loTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.